ayivekezeke phela kobulawayo kunzima kakhulu ngoba kulokulahlekelwa zimpilo kwabantu thize ingakhangela njengabomama emathemethi kulobunzima namanesi anjalo vele kuyafana nabakhaleli abenze umsebenzi wabo ngendlela eqondileyo omama laba aba-operatiwe bafika bethele nzima njengaba nesithuba lokuba sempilo sikulika insukwana zonezo ngale emathemethi hhayi kunzima kakhulu kunzima kuwo wonke umuntu ikakhulu ophakathi kokugulela obulawayo kubuhlungu akulandlela yokuthi singaphila njani sesaba sisile kwesabeni ngabona umuntu usegula sisesaba ukuthi hayi nxa engadlula esesele ukuthi athulisize kumadokotela
izibhedlela zekhansili-ke singathi ziyanceda lapha
izibhedlela zekhansili-ke ziyanceda kodwa phela yikho khona mhlawumbe sasikusho ukuthi abake bavule 24 hours bengavuli lokhuyana kokuthi khona baphonge ukuvula khonokho sebeshayisi ngoba uyabona iningi labantu ligule busuku kakhulu okokuthi velele angaze umthwale umusempilo ngakhe ayefika kunganadokotela kusebenzi kodwa nxa ebuyile lapho ekliniki ulo unesi kumbe ulo dokotela isizi yalithoni yikho sasikhala ngokuthi ngakuvule 24 hours for 7 days ezeviki yonke hayi khona ukuthi kuvale kodwa hhayi bahamba besiyalitholi isizelo nalo
bathola amaphilisi lokwelatshwa lakho konke zingcono yini kulalezi ezikahulumente
ngoba emaphilisini kunzima emuthini kunzima kakhulu uyathola khonokho ukuhlolwa kodwa iphilisi kumele uyozithengela khathesi njenje bengikhuluma nomunye umama obenzela ukuthi yena awusehlulekuliilaphisamehlwa ngoba yehluleka ukuthenga umuthi wokuthontisela awubhalele nodokotela owokuthi athontisela amehlwa akhe lawo uthiwe uyi-$100 okuyi-500 kumbe kuyiathi angifiki laku-500 kwesi sikhathi uyahamba ufike uwaphiwe kwesi sikhathi uhambe uthiwe ubhalele umuthi uhambe uyozithengela khonapho umuntu uyabe engalamali yokuthi ayewuthenga wona lowo muthi iba nzima kakhulu kogulayo kumbe kogulelwa
sike sezwa uhulumende sithi kuza kuba labanye abancedisayo abavela kubutho bayabonakala yini
bengingakababoni bengingakezwa ngabo ukuthi bazaba khona kusho ukuthi bengaba khona ngoba ngicile mina kuviki liyana bengakakhalala abantwana umsebenzi kodwa vele babekutshengisa ukuthi vele bakugoflo bakhaleli kunzima kakhulu emathenethi yikho ngengakutshela ukuthi lanxa bebesakhona bebengakakhalalikhalali bebunzima ubabona ukuthi vele ngabafuni baningi baphume begula babuye emakhaya bagula mina ngigulelwe lasisizathu engasitsho ngoba ngigulelwe umntazana wami obeke ndethe nge-operation ugule ngisendlini lapha ngasebeza gadalala ngabanzima uthi ngimsize kuyonakala kakhulu mntanami khonaphana emathenethi ngoba uyakwazi ukuthi omama abaningi ngomamanyana abancane abanye babe bengakwanisi ukuthi bazibelethele bodwa kumele benziwa ama-operation.